Kulabanye bathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye Southern African Development Community le African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule Russia ngobudlelwane belize leli lelemelika. Bathi uMnangagwa watshela umnumzana Vladimir Putin ukuba elemelika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, kuthiwa kuphumele evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba leyi iyakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, umnumzana Vusi Moses Phyllis Banda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane kuhle, kuhlaliswane, ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ivi ungakhangela ukuthi ukudla konke nje, mina ngiphila lapha eZambia, akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kini, ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lelathe esiphila ngayo. Inkulumo lelathe ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza kukhulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazame ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcweti yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ukorrect ukuthi ayeyireyiza leyo issue kuSADC because ikhol okufanele bakwenze, yona iplatform available kuMind of States aseSouthern Africa, kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa umnumzana Guta Msaka okubandla leZANU-PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lelemelika.
As long as kulabo HH neZANU-PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le HH ne opposition eZimbabwe ngo Triple C vanivani baba nobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu. Silabo abaningi abeZambia abafunda batrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi ngingangumongameli welizwe okhayele esithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe, akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise i-security yelizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elemelika lidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukugoqela eleZimbabwe.